sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 22 Mabasa 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zebhinga emangweni wedinde zidlela evalweni ngoba zilakho ukususwa ngasiphi isikhathi emizini yazo nguhulumende osenikeze imvumo abakwele China ukuthi bembe amalahla.
So abantu nje bamangala, izakhamizi zamangala ngokubona ngeso kugcwele ama China sefaka amatende.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zibhekane lengxaki yokuvuselela ama-passport ngoba kutholakala abiza amadola emelika angamakhulu amathathu $318 kuphela, okuyimali ephezulu kakhulu kulabo abaleholo eliphansi.
Kuzizalwane zaseZimbabwe into ehlupha kakhulu indaba yama-passport ngoba siyakhumbula ukuthi ngo-2010 i-office ka-Register General yabuya eSouth Africa ikuzothathisa abantu ama-passport lawo asephelelwe yimpilo yawo.
Lanxa abantu bebhinga South bebekhangelele ukutshaya inala lonyaka, inyamazana zendle sezibaqedele izilimo emasimini.
Ndovu, inyamazana ezinjengabundwangu, inyati, yonke amawada yakala ngeposi, yonke ibhinga bekala ngezinyamazana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Izakhamizi zebhinga emangweni wedinde zidlela evalweni ngoba zilakho ukususwa ngasiphi isikhathi emzini yazo nguhulumende osenikeze imvumo abakwele China ukuthi bembe amalahla. Izakhamizi zethesa inkokheli yomdabu icala lokwamukela isivalamlomo kumaChina ukuze izakhamizi zisuke emizini yazo lapho osokwangcwatshwa khona izihlobo labangane. Sixoxelo wake wamela isigaba sebhinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dube Kosibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
So uhulumende lo kanakakeli abantu, so yikho okwenzakale eDinde okufana nalokhu okwenzakala eChilonga okokuthi umnankagwa unike amaChina imvumo yokuthi begebha amalahle endaweni yaseDinde. Now ekwenzile lokho kazange eqale eke bone ukuthi ku ground bona abantu bathini. So abantu nje bamangala, izakhamizi zamangala ngokubona sokugcwele ama China sefaka amatende kuleyo ndawo bengabantu abathi sebesebenza bona abantu lawo kungazange beke bekhulunisane labo. So abantu okwaqala okwaba khona yikwesaba ukuthi pho manje nxa sokusenzakala lokhu thina siza kuya nga njalo ukuthi lokhu esikwathi leyo khathesi lalapha esitezi khona nxa kuyikuthi sesisuswa lapha siyasuswa bese siyafakwa ngapi njalo bese sikhompasethwa ngani, kuphathwa njani? Uhulumende kazange ekhulumisane labantu. So yikho okwenzakala eDinde.
Kuke kwabotshwa omunye khonale eDinde, ungasitshela ukuthi kuhambe njani ukuthi azabotshwe njalo ungaphi yena lo obebotshiwe?
Okwenzakeleyo obotshiweyo uNeva Chuma yisakhamuzi saseDinde. UNeva Chuma ngomunye walabo abantu abangabakhokheli ngaphakathina kweDinde akade bebuthanisa abantu ukuthi khona bebonisane labantu ukuthi kambe amalungelo abo anganyathezelwa nje kube kuphele kunjalo kungabi lalutho. Wasebotshwa ke ngemva kokubana amaChina lawa ayihambe a-reporta emapholiseni. Uthebotshiwe wangena edale uhlawuliswa ibheli ye 10,000 Zimbabwean dollars. Ngakho ke khathesi ngumuntu ophandle kwejele, ngumuntu oyabe hambe siya-reporta emapholiseni emelele ukuthi icala lakhe liyengena ecourt.
Ungasitshela ukuthi manje libona ngani bazenelisa yini ama China ona la ukuthi basungule ama business abo abafuna kwasungula khonapho.
Akwenzakala Chris laphana ukuthi ama China lawa nxa kuyokuthi efuna ukuthi egebhe lapha lo hulumende wabo labangane babo abezalo PF kufuza ukuthi bayehle bebuye ku ground bese ehlalisana phansi labantu imbuzo yonke abantu abalayo iphendulwe ukwesaba konke abantu abalakho buqedwe okwaqala njengoba ngichilo indawo leyana indawo abantu abahlala kiyo kusukusela kudala kulamangcwaba abo khokho wabo baza waphatha njani indawo leyana abantu bebehlala kwampana bevile beziphilisa nxa beyasuswa laphana basuswa laphana befakwa ngapi nxa beyafakwa lapha beyafakwa khona bona bazazuzani kulokho okuyabe kubasuse ngaphakathi na kwendawo yabo ngokubona kwami izakhamizi zedinde ngendlela zona ezibika ngayo zizimisele ukuthi kungangcono zife nxa kufiwa ngenxa yokuthi zona zithi azisoze zaphoke kusuka ngaphandle kokubana izikhalazo zabo zinanzelelwe nguhulumende so ngokubona kwami amaChina lawana azasebenza kuphela laphana nxa kuyikuthi uhulumende ebuye kuground wazokhulumisana nabantu lobukhokheli babantu ayithi lokho akade kwenza ukuthi uyahamba elethe amapolisa elethe amaminista ezama ukuthenga izinduna ukuthi khona izinduna zethusele abantu ngaleyo ndlela amboni mina ukuthi amaChina angaphetha esegebha kwampana
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngowake wamela isigaba seBinga North edale lePhalamende ubekhuluma leStudio 7 ecingweni ekwobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ligciwane le-coronavirus odabuka esigabeni seMashonaland East. Lokhu kuphume kumanani ayethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abedlula ikhulu 108 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Iningi labo kungabesigaba seManicaland abangamachumi ayisikhombisa lasikhombisa 77. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,402 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo. Okwenze inani laphosa lafika kunkulungwane ezingamakhulu amathathu 295,631. Iningi lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa libhekane lengxaki yokulungisisa incwadi zokuhambisa ama-passport ngoba kutholakala lezo ezibiza amadola emelika angamakhulu amathathu $318 kuphela okuyimali ephezulu kakhulu kulabo abaleholo eliphansi. Lokhu kutsho ukuthi umndeni wabantu abane udinga imali edlula inkulungwane zamarands alichumi layisitshiyagalombili 18,000 rands ukuthi bathole lezi ncwadi. Uhulumende weZimbabwe ubikwa esithi lezo ezibiza amadola angamachumi ayisithupha $60 le-$200 azikalungisiswa. Lokhu kwenzakala ama passports atholwa ngabaningi eSouth Africa ngomnyaka ka-2010 kulungiselelwa incwadi zokusebenza kumbe ukufunda kulelo lizwe ngokusemthethweni ezama special permits zizakuma ukusebenza ekupheleni kwawonalo umnyaka. Kudingeka ukuthi umuntu abe le passport esebenzayo ukuze athole lincwadi. Umnumzana Ngabutho Nicholas Mabena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. UMabena uthi basakhulumisana lohulumende weSouth Africa ngokuthi incwadi lezi zizalungiswa futhi yini. UMabena utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi okudanisayo ukuthi eHarare zilungiswa ngoluhlu lwe-alphabet yamabizo okubangela ukuthi abantu bemelele isikhathi eside.
kuzizalwane zaseZimbabwe into ehlupa kakhulu indaba yama passport ngoba siyakhumbula ukuthi ngo-2010 i-office ka-Register General yabuya eSouth Africa ukuzothathisa abantu ama passport lawo asephelelwe impilo yawo kumba aphela lonyaka langomnyaka ozayo yikho ke abantu abaningi balungiselela ukuvuselela ama passport uhlupho olukhona intengo yama passport umbe incwadi zokuhambisa ekhaya ngoba sibonile kuke kwakhitshwa umbiko wokuthi imali yama passport isikhwelile yikho ke ukuhlupha abantu abaningi ukuthi imali leyo kabalayo khathesi bathatha ama passport awe $318 bathi basalinde ukuthi kugazethwe ama prizes lawa amacha afakwayo yikho lokho sixoxisana le embassy yeZimbabwe le consulate ukuthi kanti kuhamba kanjani ngoba abantu bathwele nzima uku apply izolo basitshele ukuthi ayarare ama passport seku applywa ngamalanga uhamba afability kali ukuthi nxa kungungqabutho uN ulelanga langkhona abaphiwa khona ukuapplya nxa lo ungibizo lakho oqala ngoS kulelanga langkhona abantu abaphiwa ukuapplya kanti ke konke lokho kwenziwa ukuthi ama permit abantu abatholayo aya expire kumbe ayaphela 31 December 2021 yikho ke abantu bahlala amaphapho aphezulu ukuthi kambe ama permit lazavuselelwa bazozavuselela yikho ke sisakhulumisana lo hulumeni weSouth Africa ukuthi bavuselele sithemba bazokwenza umbiko ukuthi kuzahamba njani njengoba sesisondela ukuthi kuyephela lawa ma permit siyabona
okuyikho elikutshelwa nguhulumende weZimbabwe kuyini khona ngapho kwele South Africa njalo uhlupho lolu lungabe luthinta abantu abangayi
i-office lika Register General bathi bona umuntu elebizo eliqala ngu-A kusiya ku-F bazancedwa kungemande bese kuthola ibizo eliqala ngo-G kusiya ku-L bazoncedwa ngolwesibili kuthi laba balamabizo aqala ngo-M bazoncedwa ngolesithathu kuthi laba balebizo eliqala ngo-N kusiya ku-S bazancedwa nge-Thursday kuthi laba balamabizo aqala ngo-T kusiya ku-Z bazancedwa kungolwesihlanu so ke yiwo umbiko esiwuthole e-ofisini le-consulate bethi lawo bawuthatha e-ofisini ka-Register General e-Harare kodwa ke kuyasikhathaza kakhulu ukuthi uhulumeni ukhanya ngani yinto ayichaya indiva kumbe osefuna ukwenza imali ngabantu abarenewa ama-passport ngoba khathesi okukhona bathi ama-passport awe $318 yiwo a-applylwayo abantu abaningi esibaziyo basebenza imisebenzi engela mali basebenza ema-kitchen basebenza ama-construction gabalayo leyo mali uzathola ukuthi mhlawumbe imuli labantu abangu-4 abafuna ukuvusela ama-passport so nxa usithi abantu babhadala i-passport eyodwa $318 bengu-4 yimali eningi kakhulu izalwane eziningi ezeZimbabwe ezingelayo leyo mali yikho sithi thina abantu kabavunyelwe ukuthatha ama-passport awe $60 leyo imali uhulumeni ayifakileyo kodwa lokhu besithi bona kakukagazethwa ukwenza ukuthi abantu ba-apply sithi thina uhulumeni kagazete lo leli viki abantu bathole banelise ukuthi ba-applyle ama-passport ngemali abalayo abayenelisayo imali eyi-$60 per passport siyabonga
lo bekungumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubexoxa icingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa
lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC
Lanxa abantu besigaba seBinga South bebekhangelele ukuchaya inala lonyaka inyamazana zendle zibikwa sezibaqedele izilimo emasimini inyamazana lezi zigoqela indwangu indlovu lezinye ezijiyeneyo njalo ezinye zazo zibikwa ziyingozi enkulu ebantwini uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomeli walesi sigaba edalele ePhalamende umnumzana Joel Gabuza ukuze sizwe okunengi ngalolu daba
Lonyaka mnumzana uNkulunkulu uko wasizwa wasinika izulu eliningi abantu babaka lesivuno esihle kabi kakhulu abantu abalima izilimo ezinjengabomumbu esidakini batholile sibili ukudla ungathi kungcono yebo kambi kulabo kade belima inhlanyelo ezincane ezinjengamabele belima emahlabathini akuke kuba lomonakalo izilimo zabazikhulanga kuhle kusekuthi uNkulunkulu sesinike kanje kanjalo sesile challenge sesilodubo lokuthi uNkulunkulu laye uhlwa vulela futhi izinto ezinjengendlovu inyamazana ezinjengabundwangu inyati yonke amawada ayakala nje bhosi yonke ibhinga bekala ngezinyamazana abantu bayadlelwa izilimo zabo abaningi sebelala emasimini bezama ukuthi belinde kodwa ke phela inyamazana injengendlovu angeke wayilinda so sesisabela ukuthi kungaba lomonakalo abantu bengabulawa ngoba abantu sebezama nje ukuthi bekhiphe lokho kusekukade ngathi kuyavutwa nje ukuthi bekuse ezipaleni bekusemakhaya so ludubo olukhulu sesisabela ukuthi abantu abaningi ungaqhubeka kunje izilimo kade bezitholile kuzaba nendlala enkulu kakhulu ebhinga ngoba abantu abaningi bazalahlekelwa ikudla kwabo so kuyasidanisa kuyasididanisa ingqondo asakwazi ukuthi senzeni njengabantu ngoba ngendlela inyamazana ezingene ngayo ngingabhoda emankenkenke kariyangwi konke lino emunde kusiyafika kubosaba elubanda ethinde elubimbi konke baqala ngezinyamazana
abezendle bona bathini
silamadoda ecampfire ebona ngezinyamazana abasegasilini bayake besincedise kumalanga adlulileyo kodwa kade singendlela lomnyaka inyamazana eziphume ngazo ezingene ngazo phose wonke amawadi ayakhala so singathi bona bayazama kodwa sebeyandile ngoba amawadi wonke baqala ngezinyamazana olunye uludube esilibonayo ukuthi laba ababekhemfaya kumbe besabela ukuthi ngabantu abagcina izinyamazana kumbe besabela ukuthi abalazi into ezikwanileyo siyathola ukuthi bengafika ababulali inyamazana enjengendlovu ifuna ukuthi iye ibulawelwe kuwe eyodwa kona ziyabaleka maye bengadukula emoyeni nje besuke behambe bephenduke sasa ziyabe sezikhona sezigcwala iganga lonke zigcwala emasimini abantu so bayazama sibila bekemfaya kodwa hayi ngendlela abasebenza ngayo amboni ukuthi balento ezikwanileyo zokuthi bengayikwanisa ibhinga yonke ngoba esukwini kuba lodube ezindaweni ezinjengeboko siyabhuwa osinasingo esiduzane lama-national parks kodwa kathesi kukhanya lonke ilizwe nje phose yonke iwodi nje ibhinga yonke izinyamazana ziphonge ukusabalala nje emasimini abantu
umnumzana Joel Kabuza ngummeli wesigaba sebhinga south edalela ephalamende ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eBinga. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulamapholisa amabili alimeleyo kakhulu ngemva kokuba isidududu kade besigadile sitshaywe imota engamanga emalayithini ezimota kade ebomvu edolobheni leGweru. Iphephandaba lakwele South Africa isolezwe lilodaba lokuthi umndeni womlisa odabuka kwele South Africa uLindani Myeni uyakuphika ukuthi engabe walwisana lamapholisa acine emdubulile wafa esigabeni seHawaii kwele Melika ngolwesithathu ebusuku. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salwanane basekazi be Studio 7 silifisela ukuphepha kulolu bhubhani sithi silane kuthandazeni siyalibongela njalo silibonga silijabulela ngokusethulela indaba ezimnandi la ngomsebenzi omkhulelo wenzayo. Mina ngokhethwe Pepe ngikhuluma ngiseGaborone Botswana. Ilizwe likhokhelwa ngumuntu owamayi langa libalele wathi amandebele ngamahu bafuna iDTT abantu abagcwele igqazi ezandleni umuhadi nxa ezikhombisela abantu bevuma akula mntu under age ebantwini abakhomba umuhadi ngabantu abakhulileyo abenza into abayivumelanayo nxa kuqathaniswa lokubulawa kwabantu kanye labantwana ababesezisisini zabo nina behlinjwa bengakuvumanga ngicelani ukubuza ukuthi labo bantu ngabakucabangisisi ukuthi bathoni uma bethi umuhadi kumele akhutshwe ngoba engahloniphi umsebenzi wakhe bebese besitsho ukuthi khona phana bebathathu onguye abathi uyawuhlonipha nguphi njalo wayi kumele kube ngumuhadi okhuthwayo ngokungawuhloniphi why not abanye laba labo ngoba sibona nje ukuthi kuzala uPF laphana kuvele nje ngomunye lomunye uzenzela umathanda akula mntu ohlonipha umsebenzi wakhe siyababona nampa o Minister of Information uMonica Mthwangwa bakhuluma izinto ezingakhiyo ogawule siyababona labo bavuma iqiniso akulanto yeqiniso abayivumayo yonke into bahlezi laphana nje badefend izanu onik mangwana bakhupha imbono engakhiyo bonke nje sibakhangele akula muntu okungathiwa uhamba ngonyawo oluyisibonelwe sihle elizweni
ngiyabingelela Studio 7 ngibingelela lonke basakazi baka Studio 7 labalaleli okhulumayo inkomo eplant basakazi ngithi like ngimbuzele kujaha lo ugawule ukuthi kambe uma ekhuluma inkulumo engalamcijo lokho eqhubeka ekukhuluma izidindi nje emphakathini uzwa njani ngithanda ukuthi ngimkhumbuze mina into eyachiwa ngumgabe komunye umnyaka bekukonferensi e-Africa wathi kuTony Blair Tony Blair keep your Britain then yena umgabe uzagcina iZimbabwe namhlanje izanu PF lombuso kaMnangagwa sebefakela ama-sanctions sebekhala ngathi bacotshe ezulwini ngithi kuba bugawule hayi zwana ndoda akuyeke lokhu ukukhuluma nge-Europe labo-America asilungise izwe lethu laseZimbabwe kuze liphucuke lama-sanctions lawo okukhala ngawo vele akalamthelela okuweni komnotho waseZimbabwe uma ngakukhumbuza nje kwathi kulwana umnyaka kuze kubunjwe i-government of unity government ama-sanctions ayekhona kungakabunjwa leyo unity kwakuvele iZimbabwe umnotho wawungekho emashopo kwakutholakala nje ivimu kodwa ngomva kokubunjwa kombuso kubambisana le-MDC kwathatha nje only 6 months ukuthi izinto zibuyele esimeni iZimbabwe yayisivukile yonke into yasihamba kahle ngitsho lamatisha ayesekwazi ukunatha itiye lerama ukhuluma ngombuso kaMnangagwa ukuthi uletha intuthuko eZimbabwe usitshela ngentuthuko esempumalanga kubuHarare khona lukhuluma ngomgwaqo osuka eBedbridge usiya Harare kodwa awukhulumi ngomgwaqo osuka kobulawayo usiya eCholocho lapho uzalwa khona wena
sakubonani ngithokaza omuhle sakubonani ngithokaza omuhle hayi ngithanda ukubonga isipho sempilo emaqhawe namaqhawekazi mina ngisuka ke ngidideke kakhulu ngisuka ngidideke kakhulu ngibe sengiyibuza ukuthi kathi umthwakazi kwangena silwane bani kwakhala nyonini kule khaya ngiphinde ngisoleke bona labo futhi abantu abaphethe umthwakazi nihlala likhala ngempumalanga lithi impumalanga yalicindezela masokufika izikhathi zokuthi kumele amaqhawe ukungathandwa kwethu njengomthwakazi awuqalanga namhlanje nokungakhulunywa kahle njengomthwakazi awuqalanga namhlanje so umthwakazi asiphakameni simeni ngeenyawo sifuna ukuyimela sizenzele into zethu nala ama-vaccine engizwa abantu bonke bathi bayabonga angazi ukuthi nibonga ini ngoba ekugcineni yikho napha enizofa khona liphele lonke du ningagijimela ukubonga into eningayazi into yokuphiwa eyamahala Sinjengomthwakazi asingaqhuqhuzela abantu ukuthi bathathe lezi zinto zamahhala baphinde bajove la bantu kubeni umongameli bathi ujoviwe angabonakalanga public. Ujoviwa kanjani angabonakalanga public bese kuthiwa abantu abajove? Singumthwakazi asimini ukugijimela izinto esingazazi. Sistrong siyakwazi ukuyinqoba lento, siyakwazi ukuyinqoba lento, asifutheni senze yonke into esemandleni ukuthi sizivikele. Bathi umuntu ushona ngoba isikhathi sesifikile, masingakafika ngeke akwazi ukushona umuntu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp. Sithanda ukulazisa abalaleli ukuthi silodubo ngencingo zethu, kodwa qhubekani lithumela imilayezo yenu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Ngombimbitho unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken wazise ukuthi uhulumende weMelika usebeke eceleni imali engangezigidi ezingamachumi amathathu 30 million ekhangelane lokuncedisa kunhlelo zokulwisana lomkhuhlane we-Ebola eDRC lakweleGini. Imali le izancedisa njalo kunhlelo zokuqaphela lomkhuhlane emazweni afana leCote d'Ivoire, iLiberia, Mali, iRwanda, Senegal, Sierra Leone kanye laseUganda. Yebhola ngomkhuhlane wokopha otshisisa umzimba owaqala ukubonakala ngomnyaka ka-1976 elizweni elaziwa namuhla ngokuthi i-DRC duzane lomfula obizwa ngokuthi Ebola River. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi phakathi kuka-1976 lo-2012 umkhuhlane lo uqhamuke okwamachumi amabili lane emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa okwabangela ukugula kwabantu abazinkulungwane ezimbili ezilamakhulu amane 2400 njalo wabulala abayinkulungwane eyodwa elamakhulu phose ayisithupha 1590. Umkhuhlane lo usabalale kakhulu emhlubulweni weWest Africa phakathi kuka-2013 ngompalakazi lozibandlela ku-2016 lapho okugule khona abantu abazinkulungwane phose ezingamachumi amathathu 28,646 njalo kwabhubha abedlula inkulungwane ezilichumi 11,323. Uphinde wavuka njalo kancane ngo-2017 laku-2018. Uvuke ubhova njalo empumalanga kwe-DRC ngo-2018 kusiya ku-2020. Lokho bekungokwesibili ukuthi umkhuhlane lo umemetheke kakhulu ngalindlela embalini yomhlaba, kanti njalo udale umonakalo omkhulu kakhulu obungakaze ubonakale kwele-DRC. Umkhuhlane we-Ebola uthelelwana ngendlela ezigoqela ukuthinta amanzi aphuma emzimbeni afana lamathe umuntu kumbe inyamazana elawo. Umuntu engawuthola njalo ngokubamba isidumbu salo obulawe yilumkhuhlane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi inhlelo zokunakekela izigulane umkhuhlane lo usaqalisa zibalulekile ekulondolozeni impilo. Ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwawo ngendlela ethinta abantu abanengi, kudingeka ukuthi kube lenhlelo zokubamba usaqalisa. I-$30 million le evele kuhulumende weMelika izasetshenziswa kunhlelo zokuhlola abantu lokulandela labo abangaba bethintane labaphethwe yilomkhuhlane. Iza setshenziswa njalo kunhlelo zokwelapha izigulane kanye lokuvikela lomkhuhlane. Uhulumende weMelika uthi uyaziqhenya ngoncedo lwakhe lokulwisana lomkhuhlane lo oyingozi kangaka kanye lokuqinisa inhlelo zempila kahle emhlabeni jikelele. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izakhamizi zeBhinga emangweni weDinde zidlela evalweni ngoba zilakho ukususwa ngasiphi isikhathi emizini yazo nguhulumende osenikeze imvumo abakwele China ukuthi bembe amalahla. Izizalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibhekane lengxaki yokuvuselelwa kwamapassport. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.